into lezi njengama-loan sazibona zibuya ngesikhathini esidlileyo izame ivusa yodwa kungabakabi le-inclusive assessment. Kodwa besizwa ukuthi kune-corruption eningi nani nani, siyakwazi ukuthi omunye wabakhula be-CMV basotshwa bale macala awe-corruption. So ngibona njengani i-corruption izawube khona sibili eningi nxa kuye ukuthi into azilungiswanga kakuhle.
Ye kodwa nxa sikhangele yona i-720 million ibingaba yimali na engaphathisa ukuthi ilizwe li-China la?
Ingaphathisa kodwa omunye umbuzo okumele sizibuze wona yokuthi izavela ngaphi imali yangkhona. Ngoba khathesi siyakwazi ukuthi uhulumende kala mali ama-727 wafuni uholo olungcono, kodwa uhulumende kala mali, uhulumende kala mali ewenza into eziningi. So umbuzo ozabe ukhona ukuthi izavela ngaphi imali yangkhona. Kodwa kuyukuthi ikhona imali yangkhona ingaphathisa sibili abalimi ngokubona kwami, kodwa yiyo imbuzo ekhona khathesi ukuthi imali yangkhona izavela ngaphi, izabhadalwa njani, abalimi bazayithola yini, izinto lingakani. Yiyo eminye imbuzo ekhona.
Siyabona ukubana esikhathini esedluleyo bekusiba lodubo lokubana abalimi bathole imali emabhanga ngenxa yokusilela kwalokhu okuthiwa khona ngama-lease agreements. Ubona ungani kathesi kuzasebenza njani?
Amabhanga baza uhulumende ozenza ukuthi amabhanga abanike izimali kubalimi. Singathi bazasebenzisa i-force ukuthi amabhanga alethe imali le. Kodwa nxa kungela lease agreement, nxa kungela collateral, nxa kungela security, kuzaba le corruption eningi kakhulu, ngoba ubeyabe ungela ndlela yokuthi silande ukuthi izimali zangkhona siya kubani, njalo ziyazisebenza njani. Siyakwazi ukuthi besilama programs amaningi anjengalawo iOS esebenzwa yi-RBZ